Phakathi kwabothwela babukikwa kulontombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa kanye lamachwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababothiwe laba uMnumzana Chris Mike othi bebehlala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiya basiza uMnumzana Khuzai Kadere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeUkayi Zuda nguye umantshi kulolu daba. Abathushisi kungumnumzana Dziwa lomnumzana Bofu. Umbike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana namagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini udaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mabinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
Opposing bail. So the status of opposing bail, the IO is still on the witness stand. The court has adjourned because
uhulumende uphikisa ukuthi bathole ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili. Umpholisa usungula lolu daba logesa phawula ubufakazi. Umthethondaba oluzizele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Mapha uthi ukubotshwa kwabasekeli le-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa-ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba le Bhayibhile lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala libelithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine luphakamisa lolu daba phambi kwamantshi. Bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kwabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingumezi Sama.